Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifoka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Mbalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isekelo sombuso.
Ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi kobulawayo, into eyilihlazo, into engazange iyenzakale kususela iMDC isungulwa.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi bajabulele impumela yokhetho lanxa bekulabantu kade begqugquzela ukuthi kungayivotwa.
Asingeke sithi abafuni uChabangu. Lapha de kuvotelwa baba iparty ICC bekungavotela uJabangu.
Elakusasa lebandla leCCC libuvili bana kulandela ingxaba ngqoza esebandleni leli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ivandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi lenelise isilinganiso samalunga angaguqula isisekelo sombuso kulandela ukhetho lwamabhayi elections olwenziwe ngomgqibelo. Kukhetho lwangomgqibelo ibandla lezanu PF lithole izihlalo eziyisikhombisa okwenza libe lamalunga edale afika phose amakhulu amabili 184 kudale leNational Assembly lona elilamalunga afika phose amakhulu amathathu 280. Olunye ukhetho lwamabhayi elections luzenziwa ngomnyaka ozayo mhlazi ku 3 ngozibandlela. Ukhetho lolu luza kwenziwa eGoromonzi South, Chegutu West, Mkopa North, Seke, Zwimba East, lePhelandaba Chabalala. Sixoxele sikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa, saqala ukumbuza ukuthi ukhetho lwangomgqibelo ulubone njani.
Nxa sikhuluma ngomzabalazo uSengezo akumelanga asebenzise isibongo sako Chabangu. Kumele aziteme ezibiza mnangagwa ngoba ujonge uqhubela, ujonge ukuqhubela ubulawayo, eqhubela iZANU PF amasithi la akobulawayo. USengezo labanye bakhe bajonge ukungena ku Government of National Unity lomnangagwa. Yikubona omdenda labanye abantu abasekela iZANU PF bemthanda kangaka. Umnuzana Chamisa wayala ukungena kuPollard wayala lesikhundla sika leader of the house. Lokhu kwakuyimzamo yabantu abanye abangaphandle kwelizwe la iZANU PF ukuthi baginye iCitizens Coalition for Change, kodwa umfo kaChamisa wayala lokhu ngoba wayebona ukuthi kwakuyindlela yokumdlelezela. Abanye abalobudlelwane leZANU PF abaphakathi kwebandla leCCC sebefuna ukugenqula uChamisa esikhundleni besenzela ukuthi bethathe ibandla lingenisa ku-Government of National Unity lomnangako. Lokhu ngikutsho ngisenzela ukuthi abantu bengakhathali njalo abantu bengadeli izinhliziyo. Kumele nxa kubizwa ukhetho abantu bephume ngobunengi besiyavota. Yikuthi nje okwakathesi abantu be ama-candidates ethu ayaliswe yi-court order. Kodwa nxa kungela court order eba esuka ibe yimbambeko, sikhuthaza abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi baphume ngobunengi besiyavota lelo lunga elihamba lomnumzana advocate Nelson Chamisa. Lokho kaChabangu hayi isiphamaso, indlela yokukhohlisa abantu, indlela yokucilibezela abantu. Savela sakubona thina ngesikhathi sempi ukuthi iZANU yayisekelwa ngamabhunu, izaphu izimele. Kuthe sokuphambili laphana abeZANU basebethelela izaphu bebambene lamabhunu.
Kukhona yini elikhangelele ukwenza ukuthi kungaqhubeki kusiba lama recalls lawo? njalo umnumzana Thabangu kanti vele kungani engaqutshwa ebandleni.
Nxa sikhangele angiboni mina ukuthi umdenda wayengavikela umnumzana uChamisa echiya uSengezo Thabangu osetshengise kabanzi ukuthi unyawo ahamba ngalo vele lunyawo olulandela olukaMnangagwa weZANU-PF. Singakhangela indlela iZANU-PF eqhutshelwe amasithi ezigabeni ezazinzima lakithi ukuthi sikhampene, kuhle kutshengise ukuthi uSengezo ngomunye wabalandeli beZANU-PF asebecatshe kuCitizens Coalition for Change, bezenza abantu abamsulwa, bezenza abantu abananza amalungelo oluntu, bezenza abantu abalwela into enhle umbeni inhlala kahle yabantu beZimbabwe. Ungananzelela umdenda ngomunye wamachairman axotshayo ngesikhathi se-Cholocho Declaration indaba yokusekela uMnangagwa. So namhlanje amboni ukuthi umdenda wayengasekela uChamisa echiya uSengezo osetshengisa ukuthi uyisiphamaso nje, osetshengisa ukuthi ngomunye wabantu asabencedise iZANU-PF ukuthi ithole isithi koBulawayo, into eyilihlazo, into engazange yenzakale kususela iMDC isungulwa.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza, usikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, esikhulumela ecingweni ekhona le koBulawayo. Siphinde saxoxa labanye abasebenza lomnumzana Sengezo Thabangu abathi bona bathakazelela impumela yokhetho lanxa bekulabantu abekade begqugquzela ukuthi kungayiwa kukhetho ukuthi abantu bayevota. Omunye wabo esikhulumelaye ngumnumzana Albert Mhlanga.
Ukhetho ludlulile kodwa uhambo lokho elukhona pho nge-by-election kuyabe kubona labo nje abalutshwane abayavotela lowo abamfunayo, especially ababe ngamakhada ama-supporters kandawo kuyavota. So ukhetho luhambe koBulawayo, luhambe ngokuthula, ngakulahlupho esilutholileyo ngaphandle kwakhonokho ukuthi thina abesisibodwa sibe le-confusion yaleyo ukuthi abanye bethu bebemezela ukuthi abantu bangayivota kumbe nxa besiyavota abanye bavotela iZANU-PF ngenhliziyo nje ebuhlungu. Kodwa hhayi, abantu bakoBulawayo bakuyalile lokhu, ngakhangela emagwegwe bakuyalile, nalwana umuntu esasikhala ngayo ukuthi abantu nguye ababemfuna. Kukhanyile sibi ukuthi babefuna yena uNyathi, and bekhala abadala ukuthi ngakube kuNyathi. Hhayi, uNyathi sengenile ephalamende njengokufisa kwabantu bemagwegwe la ngapha. UCharles uMoyo bebemthanda kakhulu kusukisele ngukansila, hhayi bambekile ephalamende. Ungananzelela ubaba u-Ambrose Spindi onguye ademeliza khamizi onguye sayesimkhangelile, ungakhangela nje ukuthi hhayi bekuyiphansi phezulu, bekungutshikile obhanqa ukuthi kungayisikho ukuthi bekulesimemezelo ukuthi abantu bangayivota, hhayi iZANU besiyayehlula. Uphinde ukhangele lakho e-Country Park ukuthi hhayi bekuliswa sibili kanzima, okukuthi ngokubona kwami ye besiyazuza i-4. Why? Ngoba lapho emakhokhoba lesizinda lapho kulom Honorable Modi, uModi abantu bakoBulawayo sebemu-associate leBulawayo. So ukuthi uzumudle nxa ungase-general election uyabusebenze nzima ngoba uyanceda, siyake simbone abantu sebevotela umuntu oncedayo. Hhayi thina njenge-CC njengobukhokheli bayo, hhayi kakula nsolo esilayo. Ye amakhansila, yebo ye abantu bazikhethele ngokufuna kwabo, and siyakwamukela khonokho abakwenzileyo kuma-councillors. Wose sizahlala phansi nje ngoba into esesivumelene kathesi okwama-recall lokhu asike sikume, lanxa kuyukuthi ikhothi ithe kuhamba njani, kodwa okwakhathesi sizake sime okwama-recall, sike sibonisane ukuthi abantu beZimbabwe bafunani. Ngoba ungananzelela ukuthi sonke lokhu esingaphansi komkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa onguye upresident wethu, siyakwazi layo, uyakubona okwenzakalayo ekubona njengopresidenti, asikabe lo mnyu presidenti. Ngabantu bebekwazi ukuthi ubaba uChabangu secretary general interim bebeza yavota, bekwazi ukuthi bavotela iparty yabo i-CCC. Hayi kasikabi lensolo ngokukhona, siyakwamukela okwenzakeleyo. Siyababonga abantu bakoBulawayo, khona sizababonga sibasondelele duze sithi siyabonga bulawayo omuhle
akutshengisi na ukuthi abantu kabamfuni umnumzana Sengezo Chabangu
asingeke sithi abafuni uChabangu lapha de kuvotelwa baba iparty ICC bekungavotela uChabangu angazi ukuthi waye abantu babehlala bekhuluma ngoChabangu ukuthi uChabangu lokhu uChabangu ngusecretary general interim secretary general kayishiyo party uChabangu abantu bebevotela iparty yikho ke iparty yethu iye itholile khonoko okutholileyo njengoba sithi ukuthi hayi itholile khonoko okutholileyo abantu bekulezano leCC bekuyela Chabangu lezano lapha so akudliwa nguChabangu kumbe kuwini uChabangu kuwine iparty lapho esinqotshwe khona kunqotshwe iparty
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga omunye osebenzelana lo mnumzana Sengezo Chabangu ngomgqibelo kuvote abantu abalutshwana kakhulu sixoxe lo munye oncintise kulolu khetho umnumzana Ambrose Bindi obemele ibandla leCCC esigabeni senketha kodwa wanqotshwa ngumnumzana Albert Mavunga webandla lezano PF ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Sibindi
kasi asinazele vele ukuthi isikhathi esiningi lapha eZimbabwe i-by-election ijayele ukuthi inani labantu lehle liye phansi angilaqiniso lezizathu zakhona kodwa vele siyasikubona kodwa kwalesi sikhathi sibona ungathi inani lakhona beliphansi kule ngendlela engajwayelekanga kodwa sinanzelele ukuthi okubangela khonokho izizathu asilaqiniso laso kodwa sibe sinanzelela nje ukuthi bakhona futhi abantu akade bezama ukubhoda ebantwini benyenyezela abantu ukuthi abantu bangahambi besiya bayevota lokho sihlangane lakho kwezindawo abantu bekwenza lokho kulabantu abakwenzayo so ke enxenye lokhu sinanzelela ukuthi njengoba sinanzelela ukuthi ibandla le-CCC okwalesi sikhathi kulokungathi kulokunye okudungekileyo okungathi kulokungazwani so kungaba isizathu sakhona balaba abanye abe bandla le-CCC engxenye abaswele amathi okubana bangene kade labo sebezama indlela zokuthi uhlelo lweli lufe so ke lokho sikunanzelele kodwa ke eqinisweni yikuthi abantu bebalutshwana sananzela ukuthi khona okwenze ukuthi kugcine sokungena ibandla lezanu p f kakhulu elingajalanga kungene kakhulu lapha koBulawayo so ngezinto esizinanzeleyo zeneso ukuthi abantu ngokungahambi kwabo bathethe bafake ibandla lezanu p f ukuba nalo nalingene liye khona phana kodwa leshuwa abanye abantu kade bengabe benesifiso kodwa bagqugquzela ukuthi bangayi ekhethweni angisoze ngitsho ukuthi izizathu yiziphi kodwa khona kade sihlangana la kwezindawo ukuthi abantu bathi abantu bangayi
manje ngokubona kwakho elakusasa lebandla le-CCC linjani ikakhulu nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona okwamanje
ingxabangxoza esebandleni le-CCC kwalesi sikhathi sibona ungathi hayi isifike sibangene siphezulu kakhulu esokuthi sokusenza labantu abahlali bezimbabwe bangasakwazi yena lingabanqoza futhi mina yakukhola ukuthi ngiyenye engabe yenza ukuthi abantu bangala kuma-by-election bangaphatheki ngoba khanye ungathi abantu abaselathando kakhulu le-CCC ngendlela okuxatshwana ngayo sebesenza loo sikhathi na they are now lacking trust kubandla le-CCC lobukhokheli bayo so ke le ingabanqoza ukuthi kufanele ilungiswe ingalungiswa njani yonke into nxa yona-kele kufanele abantu bahlale phansi bakhulumisane sikhangele ukuthi bona abathungameli abazifundisa ukuzehlisa omunye kobunye bahlale phansi bakhulumisane ngoba izizathu zokuthi waye kuxatshwana ngabona bayazazi abathungameli mela labo aso akulo mbuzo bayakwazi khonokho so ke into engulo ukuthi bahlaliswe phansi bakhulume badinga umuntu ongaba ngumlamulankunzi umuntu ongasoza thatha uhlangothi abize iy'ngatsha lezo ezingathi aziswane kuxoxiswane kwenzela into zihambe kuhle ngoba eqinisweni kungaqhubeka kunje ibandla le-CCC ibandla elingagcina lifile njalo libandla ezagcina futhi selibalekelwa ngabantu abantu bengaselandaba lyo phela ungananzela khathesi okwenzakale kuli-violation kuyakhanya ukuthi abantu ku-CCC sebefuna ukunyomuka ungakhangela koBulawayo lapha bekulamakhansela la recoiliwe abebuye lathi ebuyela kwakhanya ukuthi i-leadership ye-CCC ibikusekela ukuthi bavotelwe sithatha yena upresident ngokwayela besewavotelwa ngabarekhola kodwa sibabone bedliwa ungakhangela ukhansela ka-ward 1 usithole udliwe ngukhansela wezani khona ngale kusegcekeni ukuthi abantu futhi beyedwa ubengela double candidate but udliwe ubuye usondela apha ku-ward 24 ubatshelayo la udliwe ngumuntu wezani uhambe ku-ward 20 kuloo ndoda lowo udube wayirekholiwe udliwe ngumuntu wezana kutshoni khonokho kutsho ukuthi abantu sebefike esibayeni sokuthi ibandla le-CCC hayi ngabona sebefuna ukulikhafula ngendlela eliziphatha ngayo
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi owebandla le-CCC kunjalo nje elakusasa lebandla le-CCC libuvili bana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli okudanisa abalandeli balo yikuthi kungaze kuyiwe emthethwandaba akuncedi ngalutho Sixoxele isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi saqala ngumbuza ukuthi la kusasa lebandla balibona njani.
Ukhetho lolu sithi thina bekuqhilibezelana akula khetho olunye bekungumnumzana uMnankagwa ezama ukudinga i-2/3 esebenzisa ke i-backdoor. Lokhu ukwenze ebambane ke lenhlanganiso ye-ZAC eyaziwayo kakhulu ngokuqhilibezela endabeni zokhetho. Kodwa khathesi ke baphinde bamanyana ke lesigodlo esikhulu semthetho esingathi i-High Court lamajaji e-High Court atshengisa ukuthi athengwa ke ukuthi abe seceleni likaMnankagwa belwisana nokuthi ibandla le TCC lama candidates e TCC engabi khona ku ballot ngoba besisaba ukudliwa ke kulelo khetho. Njalo Mr Mnankagwa uzama ukudinga i 2/3 majority e parliament esebenzisa indlela zokuqhilibezela ukuze ke athathe lokhu akusebenzise ukuthi abuyele kuba ngumongameli okungakho emthethweni beyond ama limits akhe aphiweyo amabili asemthethweni isinqumo esikhulu somthetho esingathi ngesikhiwa iconstitution.
Manje ngasikhangele elakusasa lebandla lithini lina kakhulu ngomnumzana Chabangu, kukhona yini elikwenzayo ukuthi kungabi lokunye ukuxotshwa kwamalunga?
Sesenzile konke kwekhothi kuphumile ukuthi konkona amalunga ethu akumelanga abe lokhu exotshwa. Singaze njalo njengoba ngingakhuluma ukuthi umthethwandaba yethu ayisamanga kuhle, kodwa besitholile-ke i-judgment emisa ukurikholwa kwabantu bethu abakhethwa ephalamenti lekhansilini. So sikhangelela ukuthi akusela abantu abazaphinda berikholwe, kodwa akhona amanye njalo ama esiwenzileyo awonke ama-recalls la ayenziwayo akho emthethweni. I-election ala leyenziwe ngomnankagwa layo ayikho emthethweni, kufuze ireveswe ngamadali omthetho ngoba izinto ezenziwa ngentando kamnankagwa ezingelani lo mthetho welizwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ebezikhangelelwe ukwethulela inhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Rishi Sunak ugwalo lwezikhalazo ezibalisa ukuthunjwa kwamalunga ebandla le-CCC. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi uhulumende usethule imithetho elukhuni elaya abathengisa utshwala abama-bottle store. Limithetho ibalisa ukuhlanzeka lokunye okungabangela ukuthi abanini bengazaphiwa amalayisensi ngomnyaka ozayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngithanda ukuthi ngazise wonke nje umuntu waseZimbabwe ukuthi ilizwe malithole upresident onakanela ilizwe lakhe liyavuka ngesikhathi esincane nje. Ngike ngichaze ngendaba yeBotswana, abanye abayazi iBotswana. IBotswana yavuswa ngupresident uQuaid Masire lo washonayo. Wayivusa iBotswana yabe strong, yayingekho nje kanje ngoba namhlanje kuthiwa iBotswana imili iphula lamba phambili. IBotswana ngimitele ngayo abantu baseBotswana sasibotshwa nabo thina eGoli, sasibotshwa nabo kubo ma-road port, sasinabo ute ukungena kukakhuthimile Masire. Abantu beBotswana babuyela ngoba selungisa umkhonomi wabe muhle, umkhonomi wabe muhle, babuyela bonke lanamhlanje bayahlonitshwa kungendaba kakhuthimile Masire. Upresident ubalulekile ezweni, kodwa ke hhayi kwakithi lokho hhayi angeke. Abantu iBotswana bayahazi yazi thina abancane bacabanga ukuthi yazalwe nje, yayingekho nje, yayihlupheka njengathi. Sasidlula sibathatha thina siza nabo eGoli botshwa sonke la.
Studio 7. Hey yazi yapha, hey kubuhlungu lokhu indaba le yenzakala ku-CCC. Yazi i-CCC mina into engiyibonayo hayi lokhu belokhu liphikisana namakhothi, phikisana namakhothi. Indaba le yahamba onto iyasebenza, ayisebenzi le ndaba ngoba vele izanukuphefu nguntu abakayikhonjwa, nguntu amakayigobi vele, ngoba vele umthetho kayulandela. ngazi ngazilezinjalo vele isiqhumo siyaphuma vele sifeva yini uChabangu ngingazi kuvota khona phuba uyine bona labana abantu abarikhola uChabangu angeke bangene eParliament vele uzakuya ecourt futhi abarikhola futhi ecourt dikile futhi tana abantu labana abadisqualify phinde futhi futhi ngwemusindo futhi the best thing lapho triple seal na just organize the people to go in the street uphela ba demonstrate out kawo kube kayi one uphela kuhle kufika kwani abantu ba indlela phela ukuthi libuse leli lizophela failure to that akona ndlela izoyenza
siyabingela siyabonga hey usengeza uChabangu lezano yakhe leyi le court zinkantolo zabo lezi hey bazi basifaka istress ngamaZimbabwe namahlazo futhi asabekayo ukuthi inkantolo bani ezathi iTrusi igama layo kusamela ngilisebenzise ngelika sengezo uChabangu into izinkantolo abazenza esikhathi bedelize MDC sebezo iqala ngapha ku TRC okay kuthi uthi thina njengamaZimbabwe nilungelo lethu ukuthi siya vota asikhetho umthandayo sesiphucile ke bantu bezani wasiphoce ngempela ke sesibuyele kusikhatini sika Smith lesaye seminyakeni yadlula kuthi abantu babengavunyeli ukuvota masa savunyeli ukuvota kumele bebekwazi ukuthi sizozibonela indlela engayenza sibakhipha abantu bezani ngoba sikhathele izani ngoba kade sasizalwa kuyizani thina sesisiba amakhehla manje so amandla lamancane sesisele kungcono sibaqedele kuyizani ubonise ikhipha kanjani bengasafuni ivote ingasafuni ikhoti ingasafuni lutho nje olungumthetho so kumele senzeni thina zamaZimbabwe ngoba sizenzele thina ukuphuma emakhandeni siyabona
Studio 7 enjani lenjani Studio 7 sicela ukuthi sibe kwazi mayelana ngalokho kwenziwa ngusengezo Chabangu phakathi kwebandla le TRC njengama supporters e TRC sicela ukuthi lisibuzele ukuthi u president uNelson Chamisa labo vice president bangapi usengezo Chabangu ezenza lokho ebandleni njalo bephikisa intando kaZulu eyakhethwa ngabantu abantu labo bengaziwa lokuthi ba recallwa kuhambe njani barikholelwani akulasizathu akulana akulalutho olubambekayo olukhulunywayo bevumela ukwenziwa kwentando yezanupiefu elizweni sokungathi lizwe ngelezanupiefu lona lilizwe labantu bezimbabwe cela ukuthi sibe kwazi khona lokho lisibuzele umkhokheli we-TRC Nelson Chamisa aphendule imibuzo yabantwana bezimbabwe ukuthi uthini njengomkhokheli webandla eliphikisa elile liyawina ukhetho nxa kusenziwa izinto ezinjengalesi phakathi nakwelizwe phezu kwabantwana bezimbabwe phezu kobuhlungu esikhangelane labo lendlala lokudubeka kumswela imisebenzi cela lisibuzele bantu be-studio 7
studio 7 njani kathi abantu bakithi baphela kangaka bebulawa egoli betshisa ingathi zinyamazana intobani le yenzakalayo ayi kunzima lokhu kubuhlungu kakhulu abantu bakithi baphela sho bayabulawa beze betshiswe hayi kubuhlungu lo inkinga yokuthi akusela labantu abazi ukuphindisela beke bebahlanyise laba bantu batshiswa abantu bahambe bayezikhulumela bona bodwa ukuthi mina yimi ngabulala ubani ngathi and nje kungalapheki inxebe bengagcina bebengahlonipha impilo zabantu abantu be-South Africa sebezenzisa kakhulu babulala abantu abazisontelayo abantu abazikhonzelayo bebabulala ingathi babulala izigebenga kubuhlungu lo aya leli zwe lethu alilunge bantu abantu bakithi baphelele igoli sho
linjani ku-studio 7 linjani heyi indaba kasengezo Chabangu lo phugeni wakhe leyi ibuhlungu nxa ngikhumbula kuhle baqale uChamisa esabizwa nge-MDCT walandelelwa yibo bona abafuthi bamthathela igama lelana bathi ngelabo namhlanje bamlandelela futhi bamthathela lithi 3+C osengezo Chabangu into le vela idingi nakuthi ifake lizibuko kumbuku yekhodi into yezano sebebonile ukuthi uChamisa uyabehlula ngamavoti uyawina so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kaMonzora ekaMonzora bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengamonzura umnangagwa wabona ukuthi indlela angamkhipha ngangcono asebenzisa uChabangu yindlela ayenzileyo umnangagwa ukuthi waye bengabotshwa waye engadingisiswa kuye emakhoti lizabona le khoti khona pho iyaphuma isithi igama ngelikasengezo uChabangu lenele lithi 3+C yena bazamlande noma azatshintshe elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngaba abantu bezimbabwe siyahlakanipha angaze abuye ngelinye igama simlandele kuphela simchiye lo sengezo Chabangu njengakuMonzora abantu bayekela ukuyivotele kaMonzora yadilika layena le u3+ kamthathu Chabangu akulabantu abazamlandela kuzah bahlala labo nabo phukeni abayiba bamlandela
sanibonani sanibonani studio 7 yini njani studio 7 ayi ayi tena siyaphila hayi ngifuna ukuthi lo ubaba lo gawule lo uta gawule gawule lo hey angazi ukuthi ngubaba unomuzi nabantwana unomfazi yini gombe yini ungabona umuntu ovikela impisi umuntu ovikela impisi ma impisi ifike yagamula imbuzi zabantu esibayeni yena avukethe hayi le mpisi ayisiyiyo imbuzi ba umakhelwane balalise imbuzi ngaphandle hayi lo baba lo izami engathi izami ngithanda kakhulu yisiphofu esilandela esilidwe nezinye iziphofu amamenemene wodwa iqiniso yabantu abangalivumiyo labo gawule la iqiniso ngabantu abangalivumiyo abalivume nabalithandi alikho duze kwako iqiniso uyehluleka nokuhlaziya iqiniso mpela ukuthi ahlaziye iqiniso akavume naye iqiniso kwesinye isikhathi ukuthi le iphathi abizwa ngegama lokuthi iZANU PF akuyona phathi intando yabaningi iphathi esebenzela ezikhwameni angiboni mpela ukuthi ngubaba onomuzi emzini wakhe ukuthi uyakwazi ukuwubeka umthetho hhayi angiboni shemu 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 hhayi akusiwumuntu
hhayi livuka njani livuka njani ba landeli be-studio 7 bonke labasakade hayi bento eyenziwayo nje elizweni eyenziwa langulo ozibiza ngosecretary Sengezo uThabang hayi amboni ukuthi into ayenzayo wacabangisisa kahle ngoba ekuseni bemvukile nje ngisiyavota la kuwatho besibangaki besiyi-4 kuphela nje from ngo-7 kwaze kwashaya abo 7 besiyi-4 kuphela then phakathi labavotisayo amapholisa sabebhizi bazidlalisela amafoni njalo ama-MPs lo wayerikholiwe kuka-War 24 wenke the constituency umanduna ayebengekho but utombani lomunye lo wayekhijiwe kuba ngukhansila ubakirayi ebekhona into engizibuza yena ukuthi njengoba kuthiwa abarikholwayo abavunyelwa ukukhontesta kuhambe kanjani ukuthi ubakirayi yena abe khona kodwa la wayerikholiwe wayelist u-MP wakhija
lawo ke habe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika indodana kamongameli welizwe leMelika umnumzana Hunter Biden utholakale elamacala okungabhadali imithelo ayithoba munwe munye amacala la alandela amanye njalo aphathelane lokuthenga izikhali ukuthiwa wada adalwa nguBiden aze athenge umbhobho yena engamelanga ukuthenga umbhobho ngoba wayeke watholakala ukuthi uyasebenzisa izidakamizwa lokhu kutholakale ngemva kophenyo olwenziweyo uphenyo lwakhona luqale kumsukwana kunyanga esanda kwedlula
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela ibandla leZANU PF selisalelwe ngamalunga edale lePhalamende amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isisekelo sombuso i 2/3 majority kulandela ukhetho lwama by elections olwenziwe ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu Chris Gande. Silazwe ezinye ntambama ngo 7:30.